Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Okwakhathesi abantu babona ingani ithule kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lava eJivu izolo.
Amapolisa akhathesi asetelahantla ama-suspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasiyela ngalokho usitshela uhlupho bayo lokhu likhontinua siyaphambili.
Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwisa Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wehlelo empilo hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela xa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda. Eyikho ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani xa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngoba ikhekeleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Xa sukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satsho kakudala. Okwakhathesi abantu babona ingani ithule kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokelo bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hhayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhuthaza Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wehlelo empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abachatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni ye-Chicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alithumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadujulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubutho le 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uqoqa ngalolu daba.
Amaphoyisa akwazisauzile ukuthi ye amapholisa kathesi asetelabantu laba ama-suspects.
Ye singathi-ke kuhambe njani khona ngale e-Chicken Inn Base?
Sisakhangela Dube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulamadoda angu-2 amadoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja baya phandle bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubula umsoja wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa siqokelaye eseHarare. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kunsukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasosha kungabe kubangelwa ngurhulumente ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usukula lingxoxo.
Ukubuya kwethula leli lithunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjengo ukuthi kathesi nxa sikhangela yikuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa labo abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula le-South Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona ku-ground. Umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina ililizwe elizimeleyo. Ililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizivusayo njenge-South Africa la ezimele layo. Kodwa ngale asitshelwa yi-South Africa okokwenza kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yi-South Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isukuthi sonke isikhathi lokathi nxa kungaba lolutho olukhona phakathi kwelizwe besokuthiwa i-South Africa izangenela, i-South Africa izangenela. Hhatshi thina amaZimbabwenzi imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Polad ikhona, ngibona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Even nabama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabweni.
Ye
udubo lweZimbabwe lulungiswa Zimbabweni.
Ye siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele lusithi.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzana uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle, kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lize lizimele lodwa, yeah, kuliqiniso kodwa, kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile, ingasakhulume. Ilizwe li-right, ilizwe ngabantu. Kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende sehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa. So kufanele South Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengene kwamakhelwana kumnikeza igunya umakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela, badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nayo uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezana. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile, ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapho. Into ziyatshelela.
Hayi, umbono wakhe lowo kids kuyavunyelwa njengomuntu laye njengesizaba seZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebehlulekile. kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi be izinto zisale zinzima kuphela khona bazathola intshukusha khangela ukuthi ade kusenzakalani insuku ezedlulileyo bona abantu ade behlanga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisiwo ukuthi uhulumente seyehlulekile uhulumente kayehlulekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela ezisuke ehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanupf ezikhona ezisebenza lezi zida ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole sasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-South Africa iyakunanzelela khonokho njalo i-South Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sekutheni hhayi kayisiphi esingakhuluma ngako kathesi lokho ngoba yonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zisale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridile umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise okungabe kuhlupha phakathi kwelizwe labo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ubukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizadala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lomnumzana Believe Gawule okubandla lezanupf
umsakazo we-voice of america osakaza kuzwekazi le-afrika okugoqela elezimbabwe ususebenzisa i-satellite ses 5 kuband le-c-band nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebelenjini be-intanethi livule ikhasi le-voa ndebele elithi www.voandebele.com okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obefacebook ngu-voa ndebele lakutwitter ngu-voa ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahluthuna umbuso kwele mali bakhulumisana lozulu nenhlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nenhlanganiso ye-June 5 Movement lezinye inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuso kaZulu kungakapheli umnyaka okwamanje sike sizwe ezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa kambe labo abangathathanga benzani ngodaba lolu silonkosazana Victress Matutu wezim imbokodo lomnumzana Mnqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu
uma kungela wili mvukambelasi umntwana onguyomdala ekhaya la ungumfana nguyoba indlalifa
so ke asithi ke unkosazana Matutu kona enje mana simuzwe so wena ukubona njani khonokho njengoba awendanga kodwa ungaba la mantombazana kumbe la bafana kume njani khonapho nxa sokubuyili ungenzayo ngoba phela usihlalela wedwa
hayi kutsho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho uba kumagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi ma ngisabe ilifa lami ngilahle ngokulinganayo ebantwaneni bami ngilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana udla ilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekela lapho ukuthi nayo yindlalifa kababa le kodwa ma sengimama ngingedwa nje angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami engumfana kule kube ninginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhale wili ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngoba umagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba umathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyeni ongumfana omdala kuyikuma kuyikuthi angiyibhalanga iwili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala amafa sizama ukuthi uma sisaba sabela abantwana ngokulinganayo
ye magonya uncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu ukufuka mvelazi ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa-ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokuyamele ukuthi sidinga amaqhinga okuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethi etshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazeleyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nginabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke aze asalegcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale wili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye phakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi-ke udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besixoxa lo nkosazana Victor Mathudu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazi omuhle Zimbabwe muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lo mthabisi Onias Ndlovu umsakazo we-OnVTV sixoxa ngohlelo lwabo lwe-pink and purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu abesifazana elizweni Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo we-OnVTV
sawubona Mike siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu ngamafeatures esingathi i-OnVTV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabonakude esingathi thina ngama-talk shows lama-drama sesike saba le midlalo esidlale ku-ZBC njalo yazodlala la ku-internet siphinda njalo sisebenze lamakhampani angathi asekhulile mhlawumbe sibancedisa khona ngama-services e-media esingathi thina i-media consultancies sile nhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku-National TV njalo khathesi isidlala la ku-internet via YouTube
siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu i-season 2 yohlelo lwe-Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana kuqakathekile okungakanani yini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana
kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe le nhlelo kubomabonakude kanye la kuradio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana esikhathini esiningi singananzelela kuradio la kumabonakude ku-TV lapha sithole ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be-interviewa kuma-radio la kuma-television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama kupolitics, sanazelela ukuthi abaningi omama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo kuradio la ku-TV lapha bangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-HNU. So sabona kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi senze uhlelo loliphinge mphephu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo eGNU.
Kula bantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kula basha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu kuPink and Purple bengasithola kuFacebook at OnVTV, njalo bengasithola mhlawumbe la kuYouTube lapho esibeka khona inhlelo zethu under OnVTV. Abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku-email address ethi onv.net@gmail.com. I-email njalo ngiyaphinda, it's onv.net@gmail.com. Bengaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lwethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we-OnVTV, siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lapha emsakazweni we-Studio 7. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaikove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathini lokusasa. Siya sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ngelizwi lethu lithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha. Siqale kuyo indima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje, wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babe igogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe gogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha. Babe khangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni ethempelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abanezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Baningi ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu. Into abayaziyo ukusola lokwenameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehlulekayo phakathi kwethu singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezomculo namhla silogugu moyo.
Salbonani, salbonani emakhaya, igama ngugugu imoyo owaseluveve kobulawayo. Ugugu uqala ucule semncane esebenzise eMtshabezi High School apho ebengicula khona lo Thembani Dube, and then kusuka kwabe eMtshabezi ngacula le brothers zam nosister wam besiyigroup ebelithwalo naye Ablaze, and then ngasuka njalo ngaya eHarare apho bengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi o Elias Msako okuzinya kujika oBethani nabo Messi. Ngaqala ke kwenze yami album eyaqala ibithwa yona Nero Parashe, ngayenzela ividiyo, and then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy, and then kwazothi ngo-2013 ngenza i-album ebithwa Unati engasazange ngikwazi kuyimaketha kakuhle ngoba bengisenziza apha eCape Town away I'm best okwamanje. Apha eCape Town ngirelease i-single zami ezimbili eyaqala yona ithwa On My Knees. Ele video eku YouTube ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo usubscribe like comment uzoyifumana pa i video, and then bese kusithi i audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo. Ingoma ethiwa ngiyabonga. Those are the singles that I have for now. Up in Cape Town, I'm singing with abaculi base Malawi, Congo, South Africans, yeah, baninzi Nigerians. Just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucula labantu abathile. And God has been faithful with Jenny Yami. I'm a worship leader as well. Ship Gate Citadel Church. Yeah. So I thank God for everything. And ngendlela angiqhube ngayo kwaze kwala. Thank thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje uthi sikhangele ebesilazo lamemetheka egciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisayo ngoKipstube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.